Ya inhlale impumelelo yakho na ivelihlale njalo ngoba nxa ubuza umuntu ukuthi ungavotela ubani uMugabe ngubutangira uza ukuthi uMugabe awusozobuza umbuzo oqondane le politics abantu abaningi vele bayabe bephendula umbuzo ngendlela wena indlela bona abafuna ukuthi wena ngxa ukuzwe impendulo yakhona kodwa aba-researcher bafanele babe leli percentage singathi na le accuracy ukuthi benzele ukuthi babe leqiniso okufunywayo yigqini.
Kodwa impumela abayenzayo phambilini kokhetho luka-2013 abantu bayiphikisa bathi hayi ngamanga kwaphuma kuyiyo uqobo ungathini nalo
uma kwendayo le mpendulo zabantu vele kuthiyeni loba ungazi faka imagine nofela bayacila orita makaraola bonkabile bayacila kodwa nje akusezokuhambelana nje lokuthi abantu baphendula abantu vele bayaphendula bona besithi uMugabe uyamthanda kodwa asuze sisebenzise ama-results eZimbabwe impumelelo yakhona njengeqiniso elibheka i-research yabo barometer.